Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhla ka 24 kuMpalakazi 2023 kuCape Town. Endabeni zethu namhlanje. Uchada umsekeli kamongameli uzithatha General Constantino Chiwenga.
Ngithole Dube banginike i-check for £39,950, nearly £40,000. Ngidlale ipiso okuthiwa i-People's Postcode Lottery.
Inkokeli yomdabuko uFelix Nhlahlamango endiweni uthola imali efika phose inkulungwane ezingamajumi amane $39,000 ku the postcode lottery kunephilitane.
Balelisa umfoka moyo u-Eric lapha sizwa sijabukile sibili ngaphakathi imfana sehambile but siyakwazi ukuthi inkosi inamacebo ayo.
Kuvaleliswa umculi u-Eric Moyo ngesikhathi kubhubha uBob Nyabinde waziwa ngezomculo we-jazz. Sizalethulela ezamasiko ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Umsekeli kamongameli uRetired General Constantino Chiwenga izolo uthathe lo Colonel Mini Yotando Baloyi eSt Gerald's Catholic Church eHarare. Iphephandaba leSunday Mail libeka ukuba ababili laba bahlanganiswe ngumfundisi weRoma, njalo emthathweni wabo bekulabantu abagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa, abaphathi ntambo bakahulumende wakwaleZimbabwe labadabuka kwamanye amazwe. UChiwenga lokhu ebhekane lodaba olusemthethwandaba lokwehlukana lonkosazana Mary Mbayiwa. Kusasa lusuku lwekhisimusi olwenzakala abantu kweleZimbabwe besithi babhekane lokuswelakala kwemisebenzi njalo lendlala esabekayo ngenxa yokungani ngemfanelo kwezulu. Emhlabeni wonke jikelele abantu bakhala ngempi ephakathi kwele-Israel leHamas leyinye njalo ephakathi kwele-Russia lele-Ukraine. Kuvalwe ngci eBethlehema eJerusalema lezinye indawo okwazakala ukuba zithakazelelwa ngabokholo lwesiKristu. Ukuze sizwe okuningi ngosuku lwekhisimusi sixoxe lomfundisi Raymond Motsi we-Baptist Church.
Kungani ikhisimusi yalo nyaka isijumile njengoba akulandleko akulalutho laye umlimo ungani laye sesiphuzile ngoba izulu belingekho abantu kade bengakalimi ekuqalisi nakhona beqalisa ukulima kathesi. So akulanto vele ebambekayo esingathi singathaba kakhulu ngeChristmas yalo nyaka ngaphandle kokuthi abantu babesemasimini abaningi bagijimile baya emaphandleni kathesi ukuthi babone ukuthi bangayenzani. Kodwa asimelanga ukuthi sikhohlwe ukuthi iChristmas isikhathi esokupha, isikhathi esokubonga, isikhathi sokuhlangana lezimuli sijabula, esikhathi silesikhathi singabonananga sesibonana nje sithi mesumadala kuhle sibili ukuhlanganyela ngezimuli nesigaba. UNkulunkulu asibusisi, uNkulunkulu asenzele okuhle, siyabonga.
Ye, kodwa vele ungathi ikhisimusi kuyini nxa ungatshela abantu sulukwenza ukuthi bakuzwisise?
Ikhisimusi yona ngokwayo njengoba ngitshilo it's a spirit of giving njengoba yena uNkulunkulu wasinika indodana yezele yodwa. So ikhisimusi kucelebrate ukuza kukaNkulunkulu phakathi kwethu because sithi Nkosi lathi Emmanuel uNkulunkulu uphakathi kwethu. Siyabonga sibili ukuba khona kukaNkulunkulu phakathi kwethu ikakhulukazi abenkolo yesiKristu bayakholwa ukuthi khona yiso sikhathi uNkulunkulu wabuya wahlala lathi njengomuntu wafa wazi wachiya wayezulwini. So umzekeliso yikuthi uNkulunkulu wasinika uyapha lati kumele selule izandla siphathisane labantu bekhaya siphathisane ngabaswelayo siphathisane ngabalezidingo ezithile sitshengisela umusa lothando olukaNkulunkulu.
Ye kodwa nxa abantu beswela kangaka pho labo abampofu ke baphathwa njani?
Yikho kule nkinga khona ngoba phela abaningi sebesikhangelela ukuthi uhulumende uzabananza njengoba yena ule ndleko kanti ke akula muntu onanza abagogekileyo leziphofu ngenxa yokuthi khona kungani vele abantu abalawo uzelo ukuthi abanye bayadubeka. Yikho kule problem yethu khonapho ikakhulukazi thina ngapha esiNdebeleni abaningi vele abasemaphandleni akula noma uhulumende obafinyelelayo obananzayo kulukhulu abantu abadinga uncedo. Iye problem yesilayo khonapho uNkulunkulu asisize ngoba uNkulunkulu ngowethu sonke.
Ngumfundisi Raymond Motsi ukubandla le-Baptist Church siyixoxelaye ekobulawayo. Inkokeli yomdabu uFelix Hlahlama Ngwenjiweni usethole imali efika phose inkulungwane ezingamajumi amane kuThe People's Postcode Lottery kweBhilitane. Sixoxe laye ngodaba lolu ekhonale eBhilitane.
Ngithole Dube banginike i-check for 39,950 pounds, nearly 40,000 pounds.
Ngeyani?
Ngidlale i-People, kuthiwa i-People's Postcode Lottery. Ukuthi nxa uhlezi lapha eNdlandi ungarejista kibo, yi-lottery ekhokhelwa nguhulumende weNdlandi. Kodwa it's an independent organization, but they have oversight over it, so that kungabi lesitsotsi phakathi. So ile mthetho emningi ukuthi isebenza njani. Ungarejista kibo, your postcode or in America bathi zip code yakho, uyiregister khonapho. Every day, imtshina yakhe yabo iyabhoda and then iyacupha one zip code from anywhere in the country ukuthi inike umuntu lwana imali. And then the percentage of imali eningi ephuma kulaba abantu register with them, or you have registered for 40 pence per day. So iningi yemali leyi izaqinisa ihamba for ama-charity things, ama-kliniki, izibhedlela, izikolo in a particular local area khona bana. So nganxenye isiza abantu, isiza uZulu wonke eNglandi, and then on top imbasela kulama winner abawina imali ethize as i-personal money yabo.
Sebe kunikile i-check yangkhona kumbe imali?
Imali sibili, i-check is on the way, bathi kuzathatha i-1 week ukuthi bayi-clear. Babe becwayisisa nje ukuthi undweni ngundweni sibili, aso omunye umuntu othi ngundweni. So ba-checka konke esilakho, electoral register ukuthi ngiregistile laphana to vote, landani lama-telephone bills, utility bills, baze bakholwe ukuthi hayi nguye umdlada lo. Right, asayithumeze i-check nanso mye manje.
Uzwa njani ngakhonokho umdlada?
Mthembo lapha hayi ngiphele du ukuthi uSomandla ungibonile ukuthi hayi mdlada i-Christmas nansi i-Christmas box yakho. Uzavala u-2023 ngendlela leyi. Nami ngimangele phela Dube, into le azange ngiyibhale phansi ngiyidlale, ngingene kanye 2 weeks ago, ngathola imvuzo khonapho. Abantu bedlula iminyaka neminyaka beyidlala, umdlalo ungene nje kanye, wahle wacupha isaka.
Kanti abadala bathi inhlanhla yamangwe, eh?
Nansi inhlanhla yamangwe, Dube. Yeah. Naso-ke inhlanhla yamangwe Mthembu. Yes, ngathini?
Ye, kodwa sofejafeja lokwena phela abanye bayaphonga ukuthi nako.
Hayi, lokhu kukhokhelwa nguhulumende weNdlandi. So kungaba lo fejafeja kukhaliza nkosi umuntu yangena ejele khonapho. Lakho phezu kwalokho ngapha, hayi sebengikhuphe emaphepheni ngapha, sithombe saphuma, bangikhupha eredweni, bangikhipha kuma-TV local stations lapha. So hayi, asofejafeja kungaba abantu bangabotshwa sibili ukudlala ngabantu bonke lava.
UFelix Nhlanhla Mangwe Ndiweni wayeyinduna yentaba zinduna. Sixoxela ekhona ngale kweBhilitane. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba be-Reuters babika ukuba kulamasotsha kwele-Israel afika phose ijumi ababulewe yiHamas namhla eGaza. Sekubulewe amasotsha edlula ikhulu lamathumi amahlanu 154 seloku waqhamuka impi phakathi kwele-Israel leHamas. Amazwe amaningi akhuthaza ukuba kuvikelwe uZulu ngekhefu lekhisimusi ngoba kulabanye abantu abalakho ukuhlasela abanye abantu mahlayana. Sisile sizwe ezokholo silontukamele komo.
Sihlangane izinhlobo ezithandekayo kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje silomfundisi uSenispanda. Uziphathelene mfundisi.
Ngiyafisa ukuba sikhangele ukuza kukaJesu lapha emhlabeni. UNkulunkulu esiba ngumuntu ebuya ezohlala lathi. Kuqakathekile ukuthi sikuzwisise ukuba kambe uNkulunkulu lokhu wayekwenzelani, ngoba ilanga leKhisimusi kathesi sinanzelela ukuthi sekulilanga lokujabula nje, abantu bezinathela utshwala, abantu besiba lamadili, abanye njalo bekubona njengesikhathi sekhefu. Kodwa-ke thina sifuna ukuzwisisa ukuthi kambe uNkulunkulu wayesenzelani ukuze abuye lapha emhlabeni. Ngizafuna sibale kuJohane ichapter ka-1. Sikhangele nje ivesi emfitshane. Ngifuna ukhangele uverse 14. Uthi yena ulizwi waba yinyama wahlala phakathi kwethu. Siyibonile inkazimulo yakhe, inkazimulo yendodana eyiyo yodwa eyavela kuyise igcwele umusa leqiniso. Ngakho siyananzelela ukuba nxa sibala kubo Isaiah ngalo chapter 9 verse 6, uthi yena siphiwe umntwana, siphiwe indodana, siphiwe onguyo ozabusa. U-Isaiah wakuprofeta lokho kusukela ngale ekuqaliseni. Njalo siyananzelela kuGenesis ichapter ka-1 verse ka-1, uthi yena ekuqaleni uNkulunkulu edala izulu lomhlaba, kwakulobunyama. UNkulunkulu wehlukanisa ubunyama lokukhanya. UNkulunkulu wadala ukukhanya. Manje siyananzelela lapho ukuthi uJesu nxa uJohane ekhuluma ngaye umuthi ngulizwi. Ukhuluma ngaye ekuqaliseni, sithi ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayelo uNkulunkulu. Siyananzelela ukuba uJesu njalo bamletha kithi abalobi beBhayibheli besithi wayeyindodana yona eyiyo yodwa ekaNkulunkulu. Ngakho kulamaqiniso aqakathekileyo kumele siwazwisise nxa sikhuluma ngokuzalwa kukaJesu. Kumele sigcizelele ukuba loba uJesu wazalwa waba ngumuntu owenyama, waye kodwa elokhu enguNkulunkulu. Kazange atshintshe ukuba uNkulunkulu wakhe. Waye uNkulunkulu egcwele njalo engumuntu egcwele, ngoba kwakudingakala ukuthi abe njalo ukwenzela ukuthi lapho esemela izono zethu esiba ngumhlatshelo uNkulunkulu ayefuna ukuthi wenzakale ukuze thina sixolelwe izono zethu, kwakumele abe ngumuntu ongazake awone. Ngakho-ke siyakwazi uJesu wayengalasici, waba ngumuntu uSathane azama ukumlinga ngazo zonke indlela, kodwa wehluleka ukuba amnqobe. UJesu wanqoba isono engumuntu, yikho akwanisa ukuthi ekufeni kwakhe akwanisa ukuthi asithethelele izono, njalo abe yiyo imvana kaNkulunkulu engalasici. Siyananzelela ngakho iqiniso lokuqala ukuba uJesu wayeyindodana kaNkulunkulu, njalo-ke enguNkulunkulu wasesiba yinyama. Siyakwazi njalo kwesibili ukuba yena wavela kuyise. UJesu-ke weza engumhlatshelo, wezwa njalo eyimvubu, ezaba ngumnikelo ozaletha ukuxolelana phakathi kaNkulunkulu labantu bonke. Izwi kaNkulunkulu lithi ngomuntu oyedwa waletha inzondano phakathi kwabantu loNkulunkulu, u-Adamu. Kodwa ngomuntu oyedwa njalo uJesu waletha ukubuyiselana phakathi kwabantu loNkulunkulu. Njengoba kade sabaningi sihlangene lezimuli, kumele sigcizelele lawo maqiniso ezimulini zethu ukuba uJesu yiNkosi, uNkulunkulu uyasithanda, unomusa nathi, njalo uJesu sowavula indlela yokuba sibuyisane loNkulunkulu.
Kuyiphethe mfundisi.
ufuna limthandazo uvele enhlizweni yakho. Ungathandaza uba Jesu ngixolele, ngizwele, unginike umusa lapho engone khona. Ngiyacela ukuba igazi lakho lingigezise, unginike amandla, ungiqinise. Njalo-ke nxa ngingamazi uNkulunkulu, ngitshengisa indlela. Wena Jesu nguwe indlela yokuya kubaba. Ngakho ngiyakuvuma ukuba ubuse phezu kwempilo yami. Egama likaJesu, amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya. Silomfundisi uSeni Sibanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Yes, siyabonga kakhulu ke uNtungamile Nkomo. Okwamanje sike sizwe ezabatha silotabo kaNcube.
Siyalambulela kusigaba sabatsha igama nguThabo kaNcube. Namuhla sixoxa lomnumzana uMthabisi Ngwenya ofundisa abantwana labantu abadala abangezwayo endlebeni i-sign language echolocho. Ulephupho lokuqala isikolo esiphathisa abangezwayo endlebeni laba.
Indawo le yindawo esemakhaya. So isemakhaya inje akula school of sign language even isikolo sibilizini zama primary. So engikwenzayo ngiya identifya abantwana abadinga i-sign language emakhaya. Ngingaba identifya ke sengifisa ukuthi ngibe le program labo. Kodwa bakhona abanye sengingaqalisa vele ukuba trainer i-sign language. Sengathola isikhathi ngibe labo ngiba training lokhu ngikhipha lana ama homegrown signs ngifaka ama national signs akustandard.
Cholosho lapha vanengini abantu abangezwa endlebeni?
Ye abantu bakhona banengi bachaphakele nje ngecholocho yonke. So okuluhlupho ukuthi i-database yabo yonke ube layo kawani ngoba bagcwele indawo eziningi and of late bekungela muntu vele olendaba kangako lokuba kunanzelela abantu laba echolocho.
Kuyini okukwenza ukuthi ube lo mfutho ukuthi ube uzinikele emsebenzini ukuthi uphathise abantu abangeza
okwangenza ngaba lo mfutho ukuthi sibili ngiyefunda ukukhuluma ulimi lwabo ukuthi mina ngisebenza vele ku Ministry of Health ku Department of Rehabilitation esikhangela khona abantu abagogekileyo ukugoga bonke ngokuthiyana. So ngananzelela ukuthi emsebenzini bonke laba abanye ukugoga okuthiyeneyo siba lendlela yokubancedisa, kungaba yikube lula ukuthi bebe ngcono kumbe ukubadingela into zokusebenzisa lokho esidinga ama-assistive devices. Kodwa nxa sekubuya kulaba abangezwayo endlebeni akula lutho esibenzelana nasekhomba ukubakhangela nje kuphela siswele okokwenza. So khona lokho yikho okwangenza ukuthi ngibe le ntshukuntshu yokuthi ngiyefunda lololulimi lwabo ukuze ngenelise ukuthi ngibancedise.
Kungavuma kuhle kuhle iphupho lakho ngelokuthi ube usenza njani?
Nxa kungavuma kuhle iphupho lami lona ngelokuthi echolosho lapha kube lesikolo esizabe sifundisa bona laba bantu ulimi lololo lwe-sign language and sebe sikhangela isikolo lesi singafundisi bona kuphela kodwa labantu abahlala labo emakhaya sibafundise then singabafundisi ulimi lwabo sifundise labantu emakhaya ulimi. Isikolo lesi siphinde sikwanise ukuthi sibafundise imisebenzi yezandla. So yikho engikukhangeleleyo nxa kungabe uhambe kuhle.
Abantu laba abangezwayo endlebeni sikhangela ikakhulu emakhaya ubona bengani bayabandlululwa na kumbe bayamukelwa ngabazali kwesinye isikhathi ngabantu nje abasendaweni?
Angeke ngisho ukuthi bayabandlululwa ngoba nxa bekhona abantu babe belawo nje esigabeni ababaninela khatshana kodwa kababaniki ithuba elilinganayo lalaba abanye amathuba wonke nje sesibala izindawo okuya ezikolo lawo kusebenza nje kabathole amathuba alinganayo abantu babe bekwazi nje ukuthi hayi laphana kulobani. Nxa bethe bamnanzelela zathola ukuthi ngakhulakhula mbija nxeyongumfana sesebisinkomo kodwa wayebengaphiwanga amathuba okuthi afunde laye njengabo bonke abanye.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa loMthabisi Ngwenya ofundisa abangezwayo endlebeni i-sign language echolocho. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. olivalelisayo ngutabo kancube.
Siyabonga kakhulu ke Tabo kancube, sonke isikhathi sezamasiko. Ye, kuzo masiko lamhlanje sixoxa lomnumzana Bornman Khumalo. Umnumzana Khumalo ke uyisikhulumeli senkosi uBulelani, wakhethwa ngumjeni kaKhumalo kuba yinkosi yesizwe sikamthokazi. Siyakwamukela kuhlelo baba Khumalo.
Ngiyabonga msakazi.
Ye, singathi ke nxa sidlalela umnyaka ke suyabhutsha. Ye, ubhutsha nje umnyaka, kambe kukhona yini esikubambe sibuyokuzwayo kwezamasiko lokunye
sikho? Ye, lo nyaka Mthembo umnyaka ubumuhle kakhulu. Kakhulu kakhulu abaze kwenzeke lokho kwenzeke lo nyaka. Ngiqale nje kuJanuwari mhlawumbe esayabunqwala eyamaSwati. Angithi siyafunda Mthembo, sina 100 plus years ubukhosi bungekho. Sayabona ukuthi inqwala iphathwa njani eSwatini. Ngemva kwalokho saya ekwaZulu, sanxuswa kwaZulu esikodlwe, sahlangana neSilo. Kanti ngoSeptemba sibe lo mgubho ongakaze wenzeke Mthembo, akaze kwenzeke okunjana ngobuningi babantu. Akutsho ukuthi kungeke kwenziwe improvement, kukhona okungcono esingakwenza, kodwa ubuningi babantu nje abantu baphakama, siyasibona isizwe ngokuphakamela izinto zaso. Okokugcina Mthembo, lona leli viki mhlaka 10 ngakuxoxela ukuthi abeBotswana bebesinxusile abantu bakithi abazinze eBotswana besiyile mhlaka 10 kwanizulu elikhulu. Bethi previous day lekushisa kumangalisa, kodwa kube injabulo ukubona abantu bakithi abahlala eBotswana kwadathulu, kwaba kuhle ngendlela eyisimanga. Sasino Ezra sine platform 1 akwabamnandi ngendlela eyisimanga. Yiko nje umnyaka siwugcibe ngendlela enhle kakhulu Mthembu, umnyaka lokumuhle ube yimpumelelo kakhulu.
Ye, umnyaka ozayo ubona njani ukuthi zamasiko kuyabanjwa njani?
Mthembu, ngikhothe nje okukodwa ukuthi abantu bayazi emangadini, siye emangadini, indaba yakwaZulu yasuka emangadini lapho esaqoqana khona siyisizwe ekhona lapho eGoli ngenhlupho zethu zona lezi ntwana namanje nje 3 weeks back kubulewa abantwana bakithi beziyele esontweni. So leyo nto asikayinqobi, kodwa ke ukungena phakathi kwaba bantu balapha eMzansi kuzasilamulela Mthembu, ngoba sesisakha ubudlelwano labo, bazakhuza lezi ngane zabo ezibulala abantwana bakithi. Umnyaka ozayo ke Mthembu, hayi lapho ke siyandile. Umnyaka ozayo siyasihamba ngeBhanoyi Mthembu, sihamba ngeBhanoyi impela, ngoba kulezizwe lapha eSouthern Africa ezizona zifuna ukubuyisana nathi ukuthi senze isiko lokubuyisana. Uyakwazi ukuthi kudala kwakulezimpi, kodwa lezi zizwe zifuna sibuyisane. Sizokutshela Mthembu mangake sesithola amadili, kodwa uyabona ukubuyisana, ngoba thina sifuna ukuthumayela ukuthula nokuzwana, hayi ingxabano, ukuthi siyenelisa ukuphila ngokuthula singabantu. Ama-resources la uNkulunkulu asewona e-Africa ayasenela sonke kuphela nje uma singahlalisana ngokuthula la ngokuthandana, ukuze xa kulendlala endaweni ethile abanye bakwazi ukuthi basithi mabayithola ukudla endaweni ethile. Indlela esasiphila ngayo.
Ye, phosele ukugcina khonapho baba Khumalo.
Ye, into engiyikhuthaza kakhulu ebantwini bakithi Mthembo ukuthi uma sikhuluma lezi zinto ukuthi siyaqoqana njengesizwe, abangahlali ezindlini, ikakhulu abantu besilisa, abantu besilisa baphakame. Amabutho ayebuthelwa khona lokhu ukuthi obaba yibo abalomlando wokuthi siphi isizwe basathi. Manje ubuhlungu lubabotholelele esiyethwaleni izinto zesizwe engazinayo. Umnyaka ozayo-ke sibalindile obaba ukuthi abaphakame impela, bagoqe imikhono yamabhrugwe kusetshenzwe, ngoba-ke sifuna ukusakha lesi sizwe ngendlela eyisimanga. Mthembu ngiyabonga ithongke lona, ikhisimsenhle ebantwini bakithi indawona zonke abakuzo.
Ye, lo-ke ngubaba uBornman Khumalo, isikhulumeli senkosi uBulelani loBhengula, wakhethwa ngumndeni wakoKhumalo uba yinkosi yesizwe sikamthokazi. Kuvaleliswa umculi uEric Moyo ngesikhathi kubhubha uBob Nyabinde owaziwa ngokwezomculo we-jazz. Bebaningi abantu abavalelise umoyo we-Family of God Church namhla kobulawayo. Kusenjalo umndeni kaNyabinde ubika ukuba ubhubhe izolo, ubikwa kuthiwa-ke behlutshwa umkhuhlane wethukela. Ukuze sizwe okwenzakale kobulawayo namhla, sixoxe lomfundisi eTresh Hobe we-Family of God Church.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. God is worthy to be praised and worthy to be adored.
lisa umfoka moyo Eric lapha sizwa sijabukile sibili ngaphakathi umfana sehambile but yakwazi ukuthi inkosi ilamachebo ayo inkosi yakwazi into ayenzayo asingeke sisole nje but sijabukile but we are celebrating a hero. He has just gone to be with his maker. He has gone to be with his Lord. Njengoba sikwazi sonke ukuthi isikhathi asikho ezandleni zabantu. Isikhathi sezandleni zenkosi.
Ye akusele ngo Eric sizokuthi uyamazi kakhulu sisele ngaye kancane.
Hey Eric, uEric ngakhula la aye lapha kobulawayo. Mina ngangena iFamily of God Church ngo 1995 ngamthola uEric ekhona ephakathi kwechurch engufana omncane. But we could see talent in him. We could see ukuthi umfana lo impilo yakhe iyaphambili. So he was nurtured under the able leadership of Bishop ubaba umjari wasekhula wamgroom umfana wamgrooma. As he was growing like that, he grew up to become a very powerful musician and he has always been liking music nje. So wangena ku music esesemncane. So nge nurturing ayitholayo ku Bishop Mjari wakhula waze wabe until he got to where he is now.
Mm. So akuphosela ukugcina ngo Eric sizizuthi ungathini amazwi akho okugcina.
We have lost a hero. We have lost a hero. We have lost a hero. Iqawe le music industry. We have lost, but our hope is in Christ. Our hope is in God. Asilahli themba. Even lapho when we are going to bury him, we are burying him, celebrating that he lived his life very well.
Ye akula kumbonga umhlabelela khona umculela nje.
Eish, mana ngike ngiza ukuhlabela ingoma eyi 1. Umu Jehova, hevuli minyango, umu Jehova, hevuli minyango ake ekho ongavala. Umu Jehova, hevuli minyango, umu Jehova, hevuli minyango ake ekho ongavala.
Lo ngumfundisi eTres wobe oFamily of God Church wobe soka lesinye 7 yokubulawayo bekuvaleliswa uEric Moyo umculi obhubhe emvike pheleleyo. Usenjalo nje sizwa kuthiwa ke uMeli Ndlovu osuke ekuseni namhlanje esiye eKezi ngontshelelezane usefikile khona ngale ke eKezi bephelezelwa ngabantu abaningi. Singakagqibi uhlelo wothi sibone kwade sikhokhela namhlanje umsekeli kamongameli uRetired General Constantine Chiwenga uchadile ke izolo inkokheli yomdabu uFelix Hlahlamangwe Ndiweni uthola imali efika phose inkulungwane ezingamajuma amane $89,000 for the People's Post Code Lottery. Sikhuluma lapha ke uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngenjabulo umthombo Sithemba uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.